uhlelo lwe project vote 263 lukhangele ukuhuga abasakhulayo abaningi ukuba baphatheke ukhetho lomnyaka 2023 ngokubalanda ezinkundleni abazithakazelelayo zangalezi nsuku kwezemidlalo imiculo lokunye ekhuluma emhlanganweni lentathe lezindaba eHarare namhlanje umholi walenhlanganiso umnumzana Jackson Madede uchasisa kabanzi ngabakhangelele ukukwenza phansi kwalolu hlelo
and implore them to be the change they desire and to also present themselves for
public. Uhlelo esilusungula namhlanje lujonge ukuxwayisa abatsha ngokuqakathekisa udaba lokuvota. Sifuna ukuba wonke umuntu enelise ukuvota ukuvalisa abatsha. Kumele bazi ukuthi kulilungelo labo. Kutho uMadede uqhubeke ekhuthaza abekhomishini eqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuthi ibone ukuba umumo osekizweni uyavumela abatsha ukuba baphathe kwezombusazwe. Njalo kumele uhulumende aphume lenhlelo zokuphiwa kwabo incwadi ezifana lezithupha lama-birth certificate ukuze babhalise ngobuningi babo ngoba kulilungelo likazulu wonke ukuba avote. Abatsha balumukele ngenjabulo uhlelo lolu besithi lubabonisa ngokuqakatheka kokuzikhethela inkokheli elabatsha phakathi. Umnumzana Matthew Dube ngomunye wabasakhulayo abalombono onje.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi abatsha behambe ngobuningi babo bevota kuyenelisa ukuthi kube nenguquko ngoba umqondo wabatsha nomqondo wabadala kuyinto eshiyeneyo. Umqondo wabasakhulayo kuyinto eshiyeneyo labo abakhula dala abadala bethu abayibo abazali bethu njalo kokathesi singabasha ngifanela amapiyano kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi ngilesela ngamapiyano sinenjalo lasekuvoteni hambe ngobuningi siyovota.
Lokhu kugcizelwe ngomunye osakhulayo uPierre Sibindi othi kulusizi ukuba abaningi abenelisa ukuvota ngenxa yezizathu ezihlukeneyo.
Udaba olunye oluhluphayo ebantwini abatsha ekubhaliseni ukuvota udaba lwezithupha. Iningi labo kabalazithupha ukuthi bebhalise ukuvota. I-information nambona uhulumende efake information eningi ngokwakathesi. I-ZEC ibivula ama-centers awokuvota. So ngamafitshane ngathi khona mina angiboni kule information kulo lwazi oluningi indaba yokuvota. Njalo abatsha bayiphanjanisa indaba yomsebenzi.
Ezinye iy'ngithi ezicubula ezombuzazo zithi uhulumende we-ZANU-PF akanasifiso sokukhuthaza abatsha ukuba bavote ngoba esisaba ukunqotshwa kukhetho. Kodwa ukubanza leZANU-PF umnumzana Jairo Sincube uthi uhlelo lolu akumelanga lube sengani lusekela ibandla esithi kuba mutsha akusho ukuba umuntu engavotela iZANU-PF.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga beqalise ukusenga lezimithini.
Abatsha abaningi kuleli bakhala ngezinto ezifana lokwethuselwa, ukuswelakala kwemali yokuncintisa lokuswela amaphepha okuba bavote. Abekhomishini ye-ZEC kunyanga ezisanda kwedlula basungile uhlelo lokulanda abantu ezicintini ukuba babhalise ukuvota endaweni eziseduzane labo. Abaningi bathi lolu luhlelo oluhle okumele luqhutshwe zikhathi zonke lungamiswa. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.